Sokusele inyanga ukuba umnumzana Joseph Biden wanqoba umongameli Donald Trump ukhetho olusanda kwenziwa ukuthi angene esikhundleni sikamongameli wakwele Melika. UTrump lokhu esithi waxilwa kukhetho lolu libandla lamademocrats. Kodwa imithethondaba etshiyeneyo ithi akunabufakazi obuveza lokhu. Okwamanje uBiden usedinga abantu abazangena kurhulumente wakhe bamangele abantu kwele Melika lakwamanye amazwe ngokwenziwa nguTrump. Kodwa iningi labo bathi kusobala ukuba wanqotshwa nguBiden wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. UTrump wathola amakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abafuna ukuvimba impimela yokhetho lolu udalele Congress loba nje abazi ngokwenzakalayo besithi lokhu akusoze kuncede uTrump okhanya elokhu efuna ukubusa ilizwe leMelika. Omunye wabalandela ukhetho lolu umnumzana Rafael Mthombeni ohlala eDallas, Texas uthi uTrump uzaphuma esikhundleni ngozibandlela.
Sekuyikuraha kwebhiza nje, ibhiza elifayo, ngoba ibhiza elifayo liyaraha. Kwesinye isikhathi ungasondele duze lingakuraha ufe lalo ibhiza lakhona. Kodwa ke ngikubonayo ukuthi akulalutho sibili lapha asalwenza. Ngoba uyazama ukuthi lokhu bengingalalela lapha ngezu umhlangano lo abelawo e-White House izolo. Sebengathi bayadonselana la ngaphakathi khona ngalesikodlweni ukuthi into yona le ayizamayo ayizozisebenza. Kuliqiniso lokhu ukuthi akusoze kusebenze ngoba akusoze kumvimbele uBiden ukuthi angene lokhu. Ngoba okukhona ukuthi kufanele ukuthi yena alandele i-Constitution. Ngoba i-Constitution yalapha America ibeka khona lokhu ukuthi lesi sikhathi akuso yena khathesi isikhathi sokuthi awinde up adobha amagabha akhe wonke e-White House apheke amabhegi akhe alungise aphume. Yiko ke nxa yena lokhu ehlezi khona laphana mina esengathi ngikukhangela ukuthi ndizabona ukuthi uzahlala kuze kube nini. Ngoba lelo langa elika January 20 lizafika kuphela loba uyafuna loba akafuni.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle eWashington.
Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abe lokhu eqoqa imali kulabana abavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe, akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhlaka 20 uzaphuma hambe emzini wakhe.
Isisekelo sombuso welizwe leMelika sikubeka sobala ukuthi kumele umongameli omutsha angene esikhundleni mhlaka 20 ngozibandlela.